Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi amapholisa enqabele umbuthano wabantu. Angifuni mina ukuthi ngithi ewebandla le Triple C ngoba le uchamisa labalandeli bakhe angikholwa ukuthi balibandla. Lezi zathu zami ezenza ngitsho njalo. So kuyadanisa ukuthi amapholisa abenqabele ukuthi benze imibuthano le ababejonge ukuyenza. Kodwa ke asingalaqiniso lakho ukuthi amapholisa anqinekeni. Phela kufuthi singakhangela abantu bakachamisa kujayela ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela. Mhlawumbe amapholisa anqikeneke ukuthi nxa kungabuthana laba bantu kuyaba lodlakela ngoba vele bona nje abantu abalandela uchamisa inengi labo ngabantu abalobudlwangudlwangu. Hey, ku-social media lapha bayachinga bakhuluma izibhongobhiya zenhlamba. Ungavela ukhuluma ngani uphikisana labo lembono yabo bayakuthethisa bakwenzeni baku. So khonoku ukuziphatha kwabantu abalandela uchamisa mhlawumbe yikho kwenza ukuthi amapholisa agcine enqineka ukuthi angabayenzi babuthane. Nxa bezaba lezibindi zokuthuka abantu ku-social media pho ungabahlanganisa ndawonye selihlangene physically kuzaba njani. So ngicabanga ukuthi mina amapholisa lawo erongo enjalo, kanti lokuziphatha kwabantu abalandela uchamisa akutshengiseli ukuzotha le seriousness yabantu abathi bayi-alternative yezanu PF basuka baziphathe babe lobudlwangudlwangu njengayo izanu yakhona abathi balwalayo. So kugcine kungasakhanyi umehluko.
Lona ibandla le-CCC ngokungabi lengatsha zalo ukubona njani?
Kanti vele lona liza kuba libandla njani elingelasisekelo sombuso? Angithi ngesilungu kuyathiwa khona a political party must be a body corporate eyanelisa elamandla to sue and to be sued ngoba iyabe ilesisekelo sombuso pre-constitution. Iphinde ibandla liba libandla ngabantu libe lama structures. Kodwa kwakade sikhanya ilibandla lelithiwa i-Triple C kalikho. Into ekhona nguchamisa olabantu bakhe abalandela yena. So khona lokho kusuka kuhlupheke kubaxake yikho bazaqhubeka bedliwa kukhetho. Kodwa mina nxa ungakhuluma labo bathi bona bale strategy licebo kumbe liqhinga. Kodwa iqhinga labo lelasuze lisebenze eZimbabwe ngoba eZimbabwe abantu balandela amabandla njalo kuzahlupha very soon ngoba uzathola ukuthi umnumzana uChamisa yena ufuna ukwenza izinto zakhe ezekhanda lakhe engela accountability system emenza laye abe accountable. So ngeke ufune ukuthi wena uhold abantu to accountable account yakho kade kwenza kuma MP efuna ukuthi ama MP bayekele ukuthatha imali leyana ebayiphiwe eParliament bamlalele kodwa yena engafuni ukulalela ukuthi kube lesisekelo sombuso sisebandla sisenza ukuthi yena laye akho kube lendlela yokuthi laye alalele. So yena ufuna ukuthi alalelwe kodwa engafuni ukulalela. So kulenkinga khona apho ukuthi angiboni mina be serious. Nxa ukuthi ba serious ngokuthi bafuna ukhipha izano embusweni ngabe benza ngcono babe lebandla ayekele ukwenza iproject le ibe personal project ngoba lapha yena uzigijimisa lokwakhe njengomnumzana uChamisa akulabandla alakhaya. Futhi experiment yabo le abazama ukuyenza bethatha ama notes abawathatha kuSerge Popovich umsebien lo train abantu ngoku organize ama protest awe canvas akusoze kusebenze eZimbabwe.